Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu umhlaka 8 ngonhlolanja 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Unkosikazi Njuru usuke waxotha bonke phela abantu abakade bengani baphethe izikhundla eziphezulu kubandla lakhe. Singazi ukuthi ukuphela kwabandla lakhe kuzaqhubeka kusiya ngaphi. Ngibone ngani mina lokho kuyinto embi kakhulu.
Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uxotsha abantu abayisikhombisa ebandleni lakhe abagoqela umnumzana Rugare Gumbo. Umthethwandaba we-High Court namhla uvumele umfundisi Ivan Mawarire ukuthi ahlawule imali yesibambiso ukuze akhululwe. Umeya wedolobho leJohannesburg kwele-South Africa wethula amanye njalo amazwi ajojozela inzondano phakathi kwabokuza lezizalwane zakulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru namhla uxotshe abantu abayisikhombisa ebandleni lakhe abagoqela umnumzana Rugare Gumbo. Utiti Masimtasa lo nkosikazi Margaret Dongo esithi basetshenziswa libandla leZANU PF. Abanye babaxotshiweyo laba babalisa umnumzana Kudakwashe Basikiti, uMunacho Mutezo, uLaxen Kandemiri loClaudius Makoba. Ekhuluma lentatheli zindaba emhlanganweni awenzele endlini yakhe eHarare, unkosikazi Mujuru uthe ukubone kufanele ukuthi axotshe abantu laba ngoba bebengasebenzi kuhle labanye njalo bebephikisa konke okwenziwa libandla. Unkosikazi Mjuru uthe njalo kusobala ukuthi ugumbo labanye bakhe bebesetshenziswa iZANU PF ukuphazamisa ingqubela phambili yebandla lakhe. Ubethese njalo umlando wokuzama ukumsusa esikhundleni sokuba ngumkhokheli webandla ngaphandle komthetho okulicala umJuru ngokwakhe alixotshelwa kubandla leZANU PF. Sixhume umsekeli wesikhulumeli isebandla likamJuru umnumzana Methuseli Moyo wachasisa okunengi.
Nazile ukuthi abantu laba ngesingathi asisebenzi kuhle labo kunkade zama ukuthukise phambili njengebandla bona bebedonsele emuva bebengathi ngabantu abefuna ukuphikisa bephakathi. Babiza kunanzelela kwakhanya futhi ade bengafuni abanye abantu ikakhulu umuntu wayengekho kuzanu ukuthi ephatheke emsebenzini webandla. Sakubona-ke ukuthi ingqondo zabo zisemuva kuzanu njalo kwesibili ukusebenza kwabo ngathi ngabantu abale njongo ngathi ngabantu abathinyiweyo ukuzosigwenxa. Sake sibona-ke kungcono ukuthi ngcono zehlukane labo sibaxotshile.
Uthi unkosikazi Mujuru ubakhona abanye abanengi abazaxotshwa, ngobani laba?
Ngingazake ngiqambe amabizo. Ngananzelela laba abaxotshiweyo ngabantu ade bekunational kwi-interim executive. Kutho-ke bakhona kade besebenza labo abangabe bekuma-province, kuma-constituency, kuma-district, kuma-ward. Ngokuya kwesikhathi bazavezwa amabizo abo. Kodwa isikhathi esinje ngazokunje abantu bebona kushitsha ezimanzi. Abanye bathi bephange bezilungise. Ngikhuluma nje bakhona abanye asebezilungisa asebezisusa kulelo xuku besizwa kwabaningi. Sizabona kuya kwesikhathi ukuthi kuzaqhubeka kuhamba njani impompa.
Libona ibandla lenu lisebenza kakuhle yini ngendlela elikhangeleleyo njengoba selibaxotshile abantu laba elithi bebevimba ingqubela phambili yabandla?
Yebo, indlela zezimhlophe nke bebeziphambanisa kakhulu laba bantu bebevele bengafuni nje into yokuthi sikhulumisane nabanye abantu sikhuluma ngokukhulumisana labotswangirayi ohosman ncube odabengwa bonke nje abantu esikhuluma labo kukhoalition bebengakufuni konke lokhu so bezakubona ukuthi into yonke esiyifisayo thina bona kabalifisi kodwa bangathi behamba bedakaza emuva kwangcono bebuyele emuva okwakhathesi ngikhuluma nje i-structure zezimbabwe people first ilizwe lonke namuhla abantu bathone bejabula kakhulu bavele bakhonona kakhulu abantu lathi zathi abantu laba njengabantu abadala sibanike ithuba sibabonise sizame ukuthi sibatshengisa indlela ukuthi hhayi kuyiwa le akuyiwa le bakhanya lonke besalela bebheke lapho ababheke khona so ekhathini sisibona ngathi imisebenzi yethu sizohamba mnandi kakhulu
umnumzana Methusele Moyo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First. Kunjalo nje ugumbo labanye bakhe bathi lokhe bengamalunga ebandla leZimbabwe People First. Bathi unkosikazi Mujuru kalawo amandla okubaxotshwa kuleli bandla elona abalisungulayo njalo bamkhetha ukuba alikhokhele. Ecizelela embikweni wethu awethulileyo ugumbo utshele iStudio 7 ukuthi inkinga kaMjuru ukuthi ngumuntu ongelabukhokheli obuqotho. Ukuhlaziya loludaba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda. Si lusizi zihlobo zami imichini kazi yethu angazi ukuthi yenza kanjani kodwa siza idinga inxoxo yethu lo dokotela Nkululeko Sibanda silidlalele yona.
Ibuya ngesikhathi sokuthi amabandla aphikisayo ezama ukuthi azame ukumanyana kukhangelelwa uhlelo lomnyozayo. Ngakho mbone ngani lokhu kusuka kwenze izinto zibe nzima kunkulumo zenezo njalo ukuthi unkosikazi Mjuru usuke waxotsha bonke phela abantu abakade bengani baphethe izikhundla eziphezulu kubandla lakhe. Singazi ukuthi ukuphela kwabandla lakhe kuzaqhubeka kusiya ngaphi. Mbone ngani mina lokhu kuyinto embi kakhulu ukuthi ibisenzakala kumabandla aphikisayo ngezikhathi ezifana lokuthi silo mnyaka wodwa sifanele singene kukhetho. Abantu kathe sizokhangela ukuthi ngabe bayabambana kakhulu kunokuthi kube kulokhu kulokuqamuqamuka phakathi kwamabandla.
Ugumbo labanye bakhe labo bethu leyo mbiko obathi bona unkosikazi Mjuru uyaziphuphela nje kalawo amandla okubaxotsha kubandla ngoba yibo futhi bathi yibo abasungula leli bandla basebemkhetha yena ukubana likhokele ngakho bathi bayamangala ukuthi ubaxotshe ngovesi bani.
Ngibona ngani mina bayaphazamisa ke kulokho umuntu xa exotshwe bandleni ngasikho ukuthi uxotshwa ngokuthi yena ngiye wakhetha umkhokheli njalo ukuthi njengoba abantu beye wakhetha umkhokheli yiwafanele ngeke umkhokheli abesayenza akufanela kwena. Ngibona ngani mina bekumele ukuthi bakhangele isisekelo sombuso webandla labo ukuthi siyamvumela yini unkosikazi Mjuru ukuthi abaxotshe. Ngokusibala kwami mina siyamvumela ukuthi enze lokho akwenzileyo akula ndaba ukuthi bona ababumbi bani la kumbe ababhali isisekelo sombuso oqakathileyo ukuthi yena ukwenze ngendlela isekelo sombuso webandla labo simvumele ukuthi akwenze.
La kusasa la leli bandla ulibona liminjani dokotela Sibanda?
ngibona seliphazamiseke kakhulu ngoba phela laba bantu asebaxotshile unkosikazi Njiru ngabantu abaziyo ukuthi balila beliziphethe kanjani lokuthi izimali zalo zihamba kanjani into ezifana nazenezo. Bona nina sisebenza bangasebenza ngendlela embi kakhulu ukuthi bazazisizitha zebandla bazisele lohulumende ukuthi badla belisebenza kanjani khonokho kuzayenza ukuthi impumelelo yalo ibe nzima kakhulu.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Esinye sezizalwane zeZimbabwe ezafohla zabaleka ejele kwele Botswana sifele esibhedlela seFrancis Town ngemva kokukhala ngenhlungu lamanxeba okutshaywa ngamapholisa. Kubika uMartin Gwenya.
Umnumzana Charlotte Ndlovu ubhubhile esibhedlela senyangako ngolwesine oludluleyo ekhulunywa ngokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa lapho emthola ngemva kokubaleka ejele eseFrancis Town ngenyanga edluleyo. UNdlovu kanye labanye abalitshumi lane lasikhombisa baphunyuka lapho ababegcinwe khona eFrancis Town Center for Illegal Immigrants, kodwa yena labanye abayisikhombisa babanjwa bamiswa phambi komthethwandaba. UNdlovu ubikwa ejele manje ukuthi bahlukuluzwe kakhulu ngamapholisa besithi bayesaba ngitsho lokubuyela ejele, kodwa manje wathi izikhalazo zabo zakhandisiswa noma nje akusathatha ngesikhathi uNdlovu engalaliswanga esibhedlela wasebhubha. Isikhulumi samapholisa umnumzana Edward Leposo uthi uNdlovu ubhubhe ngemva kokuhanjiswa esibhedlela kulandelwa kubotsha kwakhe. ULeposo uthi abanye bakhuluma ukuthi uNdlovu ule yini belinde umbiko kadokotela i-post mortem. UNdlovu uzabekwa eZimbabwe ngoba ekade engakatholakali elecala aletheswayo elokubulala. Ngabe uNdlovu besegwetshiwe kade ezabekwa eBotswana kulandelwa umthetho ukulahlwa kwabapika emajele. Kodwa iZimbabwe inakho ukwala ukwamukela isidumbu sikaNdlovu uma ingasuthi sekunyenxazelo yokufa kwakhe. Umbono obanjwe ngomunye weZimbabwe umnumzana Charles Banda.
Kuke kwenzakala ngaphambilini ukuthi iZimbabwe iyale isidumbu somunye wayehlukuluza amapholisa wafela ezandleni zawo. Lamanje isidumbu sikaNdlovu ngile kwesabela ukuthi amapholisa bamhlukuzela kakhulu wazi wafela ezandleni. Ngalokho-ke iZimbabwe ingaba nakho ukuphinda iyale ukuyamukela leso sidumbu.
UBanda uthi izehlakala zokulimala kumbe ukufa kwabezimbabwe ezandleni zabo umthetho weBotswana ziyanda njalo ziyakhathaza.
Kulandela lolu daba osolwenzakele oluyinkemenkeme yendaba omuntu esefeza lezimapholisa, ngibona kuqakathekile kakhulu ukubana iZimbabwe leBotswana behlangane bekhulume ngendaba ezinde, especially i-joint command yabo ye-security and defense, ukwenzela ukuthi izinto ezinyalezi zingabi lokho ezisiya ziqhubekela phambili.
Amapholisa eBotswana alokhu esemzileni abanye ababaleka ejele kucatshangelwa ukuthi bachapha umngcele baphindela eZimbabwe. Abanye beZimbabwe babanjwe ekhaya, amazwe omabili esesebenza indlela zobaphindisela eBotswana ukuze bazoqhubeka bepikela amacala abo. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona ngokwele Botswana.
Umthethwandaba we-Constitutional Court namhlanje ulahlele kathana udaba obelukhwezwe lilunga lenhlanganiso yetajamuka umnumzana Promise Mkhwananzi. Yena obecele idale ukuthi libambe umongameli Robert Ngamandla ukuba achiye isikhundla akiso njalo athoniswe amacala akhe okwephula amalungelo oluntu. Kuviga uMike Wobe wa Studio 7.
Umthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court ulahle udaba luka Mnumzana Promise Mkhwananzi usithi akalabufakazi obuneleyo obungeza ukuthi leli libe licala ngempela elingathonisiswa umongameli welizwe ngalo. Umnumzana Gifsiziba ngumkhokheli weqembu leTajamuka sesijikele koBulawayo. Yena ke uchasisa kabanzi udaba umthethwandaba we-Constitutional Court.
Le kubana ke i-court ka-Promise yokuqala ke yalahlwa ngendaba kubana ilizwe ke lona nge-judiciary kubana ke amaphepha asevayo ebemalutshwane okunginjengokubani kuzawufanele ukuthi ibuyele njalo kuyangena e-court.
Usize ba uqhubeke ethi umgabe uhlala ethethisa abakhuluma imbono ehlukene leyakhe okugoqela abeqembu lakhe eletha jamukha sesijikile.
Ye umo umongameli umgabe wakhuluma kubana laba bedajamuka sejikile kufanele ke babolele esilongweni dala ufuna ukubona lowo jaje oza kubakhipha entilongweni ngesikhathi kinasezintilongweni.
Esiphatha udaba lwesinqumo esithethwe ngumahluli we-constitutional court sokulahla lolu daba, usiziba uthi basemukele ngokudana okukhulu ngoba akula ongakwaziyo ukuthi umgabe wephula ilungelo likaZulu weZimbabwe.
Sina njengesesijikile njengabatsha njengoba izwe lethu sithi kubana sesijikile asibuyele emuva njalo futhi sizaqalisa ngobuningi bethu ukuhambisa-ke ezinye futhi izindaba ke hayikoti sibophisa-ke umongameli waleli lizwe ngenxa yokwenza kwakhe ngokulahleka imayelana lalawa ma-powers amandla aphiwe yi-constitution yelizwe. Lokhu akuse kusimise thina njengabatsha saqhubekela phambili njalo sidimanda sifuna-ke ukubana-ke lasuke ngenxa yokwehluleka kwakhe.
Uphinde wathi ingcwethi ezibona ngezimithetho eZimbabwe abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo ezifana leyamagqwetha eZimbabwe Lawyers Human Rights sebefakile esinye isicelo emthethwandaba we-Owe High Court.
Ngikhuluma kanje ama-lawyers eZimbabwe Lawyers Human Rights lalo kadere ama-lawyer angiwamelayo asehambise indaba e-High Court lase-Supreme Court ukubana-ke indaba ihlalwe futhi mayelana-ke naleyo ikhesi elahliwe namhlanje. I-court afaka-ke ilanga ukubana-ke uPromise Mkhwanazi ilanga elizafakwa yi-court ukubana-ke abuye ukubana indaba ezoziwa. Kodwa-ke njengokutho ukubana-ke njengoba iyibheda kuzafanele ukubana-ke i-Supreme Court noma i-High Court irisponde within 48 hours.
Kunjalo nje umfundisi Evan Mawarire unikezwe imvumo ngumahluli womthethwandaba we-High Court uJustice Phiri sokuthi aphiwe ithuba lokuhlawula imali yesimbambiso se-bail samakhulu amathathu ama-dollar, $300. Phezulu kwalokho, uMawarire kuzamele anikeze amapholisa awe-Avondale Police Station eHarare ugwalo lwakhe lokuhambisa i-passport, njalo kumele ayezibonisa emapholiseni manye kabili ngeviki. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Kulife Talk lamhla kuhlandla le Diaspora Forum sikangela okwenzakala kumabandla aphikisayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umahluli womthethwandaba waphezulu kwele Russia usugwebe umkhokheli webandla eliphikisayo kulelo lizwe u-Alexei Navalny ukuhlala ejele kweminyaka emihlanu ngemva kokufunyanwa elecala lokweba imali okungamvimba ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Ukhetho lokudinga umongameli weleSomalia solusiya kuhlandla lesibili ngemva kokuswelakala konqobe ngesilinganiso esidingakalayo. Obephethe lesi sikhundla umongameli Hassan Sheikh Mohamed nguye obekhokhela kodwa katholanga amavoti eneleyo okuthi abuyele esikhundleni. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
EleMelika liyakhathazeka kakhulu ngodlakela oseluqhamuke kwele Ukraine edolobheni le-Adivka. Kusukela mhlaka 28 ngozibandlela, inhlanganiso ye-Organization for Security and Cooperation in Europe yethule imbiko ethi kulokuqansa kodlakela e-Ukraine okubalisa ukusetshenziswa kwezikhali ezathiwa kazikho emthethweni phansi kwesivumelwano se-Minsk Agreement esasayinwa ngomnyaka ka-2014 lo-2015. Udlakela lolu selubulele amasotsha ambalwa kwachiya abantu makhaza abafika inkulungwane ezilikhulu lasikhombisa okubalisa abantwana abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu bengelamanzi lamandla kagetsi. Umanyano we-United Nations lawo usutshengise ukukhathazeka kakhulu ngodlakela yakhuthaza ukukhumisana umlotha. Amalunga omanyano lo akhuthaze ukuthi kulondolozwe isizwe se-Ukraine. Kulabantu abazinkulungwane ezilichumi, ingxenye labo kungabantu makhaza asebebulewe. Lokhu kwaqala udlakela ngomnyaka ka-2014 kulandela ukuthunjwa kwesigaba se-Crimean Peninsula ngele-Russia. Ukuthunjwa lokhu kwalandelwa yikutshengisela okukhulu esigodlweni iKiev okwenza umongameli wayesekelwa ngele-Russia abaleke elizweni leli. Ngalokho, uhulumende welemelika, umanyano we-EU, lamanye amazwe, ethulela abakwele Russia amabizimusi lezi phathamandla izijeziso zenotho. Izijeziso lezi lokhu zikhona ngemva kweminyaka emithathu edluleyo. Ukuze kwenqatshelwe lobu budlwangudlwangu elemelika lithi akufakwe izikhali phansi ngesiphangiphangi kuvunyelwe inhlanganiso ezizohlola umonakalo elizweni leli. Elemelika lithi njalo isivumelwano se-Minsk Agreement kumele silandelwe ukuze kuqedwe udlakela njalo ele-Russia lisuke esigabeni se-Crimea.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu kwezenotho ezimkhodi sikhuthaze uhulumende ukuthi amise uhlelo lokudinda imali yohlobo lwama-bond notes. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izizalwane zeZimbabwe ziqhubeka zibhekane lodubo lokusilela kwemali elizweni lonke, sezitshona zisendwendweni emabhanga zilinde ukuthola imali encane kakhulu kusukela kumachumi amabili kusiya kwamahlanu amadola amabond. Umqondisi wenhlelo ezimkhodi unkosikazi Nomancube uthi abantu babhekane lobunzima obukhulu njalo uhulumende engaqhubeki edinda imali yohlobo lwamabond ilizwe lilakho ukubhazalala ngesisu kwezomnotho.
Ukubona uhulumende engaprinta imali edlula i-2 million kuzaqalisa futhi okwakusenzakala ngo-2009 amabond note azakuwa.
Ethi besabela ukuba umnotho uzaqhubeka uwonakala lamalungelo abantu kwezomnotho esephulwa ngoba imali yebond note iyabe ingasela sisindo ngokuya kwesikhathi. Nanku le dola leMelika ngokwalo lokhe lisiya lingatholakali emabhanga.
Thina njengenhlanganiso yezimkhodi sikhangela ukuthi abantu ukudubeka kwabo kungaqhubekela phambili, especially nxa sikhangela indaba zama-social and economic rights, ukuthi abantu babe sekumele bebhadale imali ephezulu ngendaba zokuthi imali yeZimbabwe leyi iyabe ingaselavali.
Ukhansila wakobulawayo umnumzana Silas Chigora uthe imali yamabhondi akusiyo mali uqobo, ifana leyezolo eyamabhiyera.
Ama-bond notes lawa afanana lama-tisha esiwasebenzisayo ezimbuzini. Imali abade bona imali, kodwa imali le izalo zivalue njengesakubonayo kuma-bearer checks. Sawabona ama-bearer check e-introduce namuhla, ilanga lingakashoni ivalue yabe siyehlile. Siyakwazi mhlophe ukuthi bakhona abazabe besebenzisa i-US dollar, abanye thina azabe lokho siforce ukuthi sisebenzise i-bond note.
Ethi into ebuhlungu ikuthi uZulu ubanjwa ngamandla ukusebenzisa imali le, kodwa inkokheli zombusazwe zitholiswa idola leMelika uqobo ngasese.
For example, nxa uzahamba uyethatha ipay yakho ebank uzabunikwa ona lawo ama-bond notes, kodwa abakhulu amashefu bona bezuza ama-US dollar esiwajayileyo ale value besiyathenga phandle kwe-South Africa, Botswana. Kodwa thina singakwanisi ukuyenelisa ukuthi siyethenga phandle ngoba uzafuna phela ukuthi utshintshe yona le tissue paper yakona ibe yi rand kumbe ipula kodwa yabe sokule rate i rate shukuthi imali yakho ezabe iyehlile.
Umnumzana Albert Sibanda yena uthi uselamalanga ezolayina ebhanga kodwa imali iphela engakafiki njalo labamavinkili sebesithi umuntu athenge kuphela engaphiwa imali.
Mina sengilamalanga amathathu ngivukele ebhanga ngisiyalayinela imali eyomholo. Ngithi ngiselayinini ngizwe kuthiwa imali kayisekho. Namhlanje ekuseni kakhulu angazi umbenza ayithole imali yakho.
IZimbabwe ibhekane lokumamanzonzo kwezomnotho njalo amabhanga ambalwa ezweni lokhe enika abantu isilinganiso esincane semali bethi ayikho. Ngeviki edluleyo uhulumende uqale ukusebenzisa ibond note yamadola amahlanu kodwa ayilethanga nguquko ekuphunguleni indwendwe emabhanga lokusilela kwemali ezandleni zikaZulu. Amanye amabhanga asekhuphe njalo imibiko yokuthi ikhadi leVisa elemali yebulenjini awasasebenzi phandle kwelizwe osekuchiye osomabhizimusi loZulu bedanyele. Abafuna ukuyahoda impahla phandle kwelizwe labo babhekane lodubo lokuswelela kwemali yakwamanye amazwe emabhanga kodwa bele bond note. Ibhanga elikhulu lesizwe iRBZ yathembisa uZulu ukuba izatholisa imali yakwamanye amazwe lapho befuna ukuyahoda phandle kwelizwe kodwa akusenjalo emabhanga athi awalayo. Kusenjalo lentengo yempahla emavinkilini isikhuphukile kuthi lezinye impahla sezisilela emavinkilini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Sokulokwesabela ukuthi kungaqhamuka ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe eJohannesburg kwele South Africa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Sabidlela ivalweni abeZimbabwe abaselectionini leRosettenville lezinye indawo eJohannesburg ngemva kokuchiswa kwendlu yezizalwane zakwele Nigeria besithi kuthengiswa kuyo izidakamizwa lezocansi. AbeZimbabwe abakuleli lokishi bathi besabela ukuthi labo sebengahlaselwa njengoba minyaka yonke izenophobia ibiqala ngokuhlasela umuntu oyedwa ibisimemetheka ilizwe lonke. Izakhamizi zeRosettenville zitshengisele ezitaladeni zivala imigwaqo lokuchisa amathaya zikhalaza ngokuthi kubotshwe izalwane zakwamanye amazwe ezithengisa izidakamizwa lokucansi kuleyo ndawo. Qede lapho bachise enye indlu yabeNigeria laba lempahla ebesiphakathi. Loba nje abeZimbabwe bethi basekela ngokugcweleyo ukuthi kubotshwe abakwamanye amazwe abadala amacala bathi bacasulwe ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Herman Mashaba ngokusekela ukuhlaselwa kwezizalwane zaseNigeria lezi kungalandelwanga umthetho. Enkulumeni yakhe lomsakazi we-SABC uMashaba kubeke kwacaca ukuthi akabasoli abakwele South Africa ngokuchisa le indlu.
Our countries plunged
ilizwe lethu selifakwe enkingini enkulu yizigangilesi.
Uye waphinda njalo inkulumo yakhe embi ebonisa sengathi abakwamanye amazwe baselizweni ngokungekho emthethweni.
So many of these people who are in our country legally with no documentation.
Iningi lalaba bantu baselizweni ngokungekho emthethweni. Ngesonto aluba bengilendawo lapho ebengizabavalela khona bengifuna ukuba bopha mina mathupha.
Le nkulumo kaMashaba isisolo kakhulu isiphathamandla sebandla leZimbabwe Communist Group umnumzana Ngqabutho Mabena.
Yebo siyakwazi bakhona abanye abayizigebenga kodwa lokho ukuthi abe sesithi yena abantu abathengisa izidakamizwa ngabantu abavela ngaphandle abangelancwadi zokuhlala lapha eGoli ongekho emthethweni akuseqiniswa kuneka alwe labantu abathengisa izidakamizwa ayekele abantu abasebenzayo abavela ngaphandle kwamanye amazwe.
Inkulumo kaMashaba yokunxusa izakhamizi ukuthi zilusukumele loludaba lwabakwamanye amazwe yiyo esiyethuse abanenge. UMabhena uthi inkulumo le ikhombisa ukuthi uMashaba lebandla lakhe labamhlophe LDA balokhu bebazonda abombala omnyama.
Lalinto asefuna ukuyenza ukuthi seza hambe ngena emaflethi lapho okuhlala khona abantu ered abantu abangilamaphepha sikubona kwinto engaqondanga ngoba siphakathi kwezinkulumo lomnyango wangaphakathi ukuthi abantu baseZimbabwe labavela kwamanye amazwe la eSadak kuyini okumele kwenziwe ukuthi babe lezincwadi esemthethweni.
Ibandla leZimbabwe Communist Group lithi lizaqhubeka liphikisana la yonke imikhuba kaMeya Mashaba leDA ekhombisa ukuthi basaselayo ingqondo yokucwasa abantu ngokwebala. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lebelwa busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.